Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jono njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhlaka 4 lwezi 2018 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele abasekeli bakhe balungiselele ukujengisela emgwaqweni.
To have won this election, we were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho savotelwa yini abantu beGwanda.
Kodwa ibandla lezano PF lithi lokhu yikuchitha isikhathi.
Hayi, ngabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono.
Kulabantu abasola labo abagcoba amafutha abayenze bebemhlophe nke okwedlula amakhiwa.
Ngithi lapha sihleli la eGoli. Bakhona laba sebefike bathola lamanye amafutha, bathole imithi leyi bayazi ukwazi ukusubulaende kwamayezi ohamba phambili.
Iqembu le-FC Platinum lithola inkezo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa namhla utshele abasekeli bakhe ukuthi balungiselele ukungena emigoqweni lapho bazatshengisela khona bekhonona ngokutshontshwa kwempumelo yokhetho. U-Albert Ncube usiba lolu daba eseGwanda.
Ekhuluma esenkundleni ePhelandaba Stadium, umnumzana Jamisa uthe ukhetho oludlulileyo lwatshontsha njalo wanqoba ukungela kuthandabuza kungenani lokuthi umthethwandaba weConstitutional Court wathi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba. UJamisa uqale ngokubonga abasekeli baleli bandla ngokuvota abakwenzayo esithi bavota kuhle loba nje kube lokuqilibezela.
Message imwe cheche ndekuthi we have won this election, we were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho savotelwa yini abantu beGwanda.
Ngatenderela nyika yose in rural areas and urban areas.
Ngibhodile iZimbabwe emadolobheni lasemaphandleni.
I have not yet seen a person who voted ED Mnangagwa.
Angizange ngimbone noma oyedwa wavotela uMnangagwa.
Saka ndiri kumubvunza kuti wakavhoterwa nani.
Ndimbuza njalo nje kuti kati wavhotelwa ngubani.
Kungakho umnumzana Jamisa uthuZulu kumele ahlale elindele ukungena emgwaqweni kusikhathi esifitshane esilandelayo.
Saka ibhayipano muchienda kunotaura.
Ndisuka lapha liyekhuluma emakhaya.
We are preparing.
Sisalungiselela.
Tiri kuprepare.
Siyalungiselela.
Kambi yani?
Isikhathi sesitheni.
Muri kudala kuti ngomira gore lipere katoto zvita izvozvo.
Ndifuna zvimeri munyaka lupere kube sikwenza kachezi.
Umsekelo we-MDC Alliance uSkwica Mfundo Walshman Ncube ugcizelele amazwi kamnumzana Jamisa esithi ukhetho lwatshontshwa libandla leZANU-PF.
Ngaphandle kwabona babalezi mota zikafe kakho omunye umuntu omaziyo owavotela iZANU atsho. Abavotela iZANU yibonabo abantshontshayo amasela abahuquluza imali bathenga izimota lama-billboards yaphela kwasala kungasela mali yemithi ezibhedlela kwasala kungesala lutho bakhukhuza lamathambo yikho sihlupheka kangaka hantu.
Umgcini sihlalo ebandla le-MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uthi kumama Nzonzo kwezomnotho kuveza obala ukuthi ukhetho alukhutshwanga kakuhle.
Okwenzakala kuleli lizwe yikuthi siyathi sigada amabhasi sisiya koBulawayo, udriver webhasi engela license enguye uMnangagwa, sithi sifika ku-roadblock amapholisa anike thina amapasenja amatikiti. ukuthi izitayela imoto zingela malayizini. Lokhu kutshengisa ukuntshontsho okwayenzwa uketo ibandla lezano.
Umnumzana Chamiso bese Bed Bridge izolo ubonge kakhulu uZulu ezansi eMandebeleni ngokuvotela ibandla lakhe osekudala ukuthi umeya weGwanda leBed Bridge bavele kubandla lakhe. Ukukhuthaza amakhansila ukuthi athiyane lo nkohlakalo esithi idolobho leGwanda sokumele likhanye ukuthi kulapho kuphuma khona igolide. Usole odlakela oluqhamuke eVova Mine kunyanga edlulileyo lapho kufe umuntu yedwa kudlakela lwabesoneni labesindebeleni esithi kubangelwa ukuthi udaba lombhuqazi wekukrawundi lokhu lusemoyeni.
Tshintsha maitiro akwayo.
Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kodwa umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi okwenziwa libandla leli yikuchitha isikhathi.
Andabe ngikuhlangane lakho lokuthi kodwa ukuthi imibono yabantu emaralini uaddressa thousands of people ukuthi abantu bakunikile imibono yabo bathe bavumelana ukuthi akwenziwe lokho. Ngibona ngani okwakuqala indlela engani nje ngiyabona ukuthi into zakhona into ezingani kahle azihlelwanga kuhle nxa zisenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa okunye njalo engikuthoyo ukuthi khona kwane sihlezi ngikhuluma ukuthi hayi ngabantu abafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono. Ubabapresident Mnangagwa akanikwe ithuba elingcono ukuthi ancedise ukuthi ilizwe leli sibone ukusuka ngathi umuyiwa ngathi. Kodwa yebo kuphela abantu sebengathatheka ngokuthi balale labantu bonabo ngobunzima obukhona amalanga nala ensukwini zenezi. Hathi into edlulayo le kithi ekuthi abantu bami befunda ukuthi xa emumeni onjengaloyo babupha amabhanti abantu basibone into phambili kuyayiwa kodwa emuva yinkani. Sisapoteni uhulumende lalowo khona sibone into kuyinokuphumayo. Ukuthi abantu bahambe besenza amarali hayi kabababonge sile abantu ukuthi babavotela ngendlela enjalo. Kodwa ukuthi bethi bona kathethi kumele kwenze kuthithe upresident kwenze ikudala ukuletha umsindo nokunye nje okungaqedakaliyo okunjengokungabangi lokuthula phakathi kwelizwe. Ilizwe kimsa abayi-investors abuya elizweni lokuthula. Kodwa ilizweni labantu abathobeleneyo abantu bayahlehlela emuva bayabaleka abantu
ngaleloba kunjalo ngegawule bathi ibandla leZANU-PF seliyehlulekile phela njengoba ke siyabona ukuthi umuma unjani elizweni.
Mina ngibona ngani Gibbs umuntu othi ibandla leZANU-PF seliyehlulekile umuntu olenjongo injongo yokuthi azondise abantu agcine abantu behlupheka engafuni ukuthi into zilunge phakathi kwelizwe senza ngabomo ukuthi kusasa yena anikwe ivoti ngabantu abahluphekileyo baza kufa laba bantu phela. Ivoti ifuna kwala bantu abaphilayo abaphile phela abantu asi-threaten i-environment ngalana e-conducive to ukuthi abantu bazisebenzele bazisemele beseseceleni kwelanga abantu bezidicidile kuhle yoko lokuthi khonoko bayangezindlela khonoko bakwenzayo njengoba behlale bekhuluma abanye ukuthi kuthiwa kuyarigwa i-election ngendlela enjalo bayasebe-riga umumo olandelayo ukuthi abantu bengabi sendaweni ekhululekileyo endaweni esebenzekayo abantu be-confine endaweni yokuhlupheka ngendlela enjalo kuyabe kusenziwa ngabomu yesithi thina ngesilungu i-sabotage i-sabotage enkulu kakhulu akulenye i-sabotage endlula naleyo.
Ye kodwa nxa sikhangela sibili baba Gawule khonoko ukuthi bathi ukhetho lwebiwa lokho bezondile phela abantu laba inhliziyo zabo zingathotshwa njani?
Mina engikukhangelayo ukuthi nxa bona befuna ukubusa kuphela kodwa nxa bengafuna ukuthi bebuse kumbe bekhayela yena uChamisa uthana abe ngupresident nxa ekhayela khona ukuba ngupresident ilusizi kakhulu. Mina kade ngithi nxa uChamisa ngumuntu olwesihawu lozwele labantu bakhe beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye esetsholotsho esabelweni seMatuel North.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Singana masiva
wenziwe manje
ngela baba mkhulu babe lobola
ye njengoluthembisa kwami ngevike phelileyo siyaqhubeka ngodaba lwabantu abagcoba kakhulu amafutha lawa abaguqula ijwabu labo ngiqhubeka njalo ngilo mnumzana bhekani ndaweni nonkosikazi sakhile liline umadube
abafazi isilapha sihleli la egoli bakhona lapha sebefike bathola lamanye amafutha bathole imithi leyi yazi ukwazi isubule ende kwamayezi ohamba phambili hayi lokho besikubona esiqaleni
Madube kambe liyenzani
so
ye kumbe sithi ye umdaweni aqedise khonapho befuna uqedise umdaweni
ye so uyabona ukuthi into le yiyo eyenza ukuthi kwande ukungabi ukuthi abafazi bangabi namadoda because umfazi kufana nokuthi umuntu uma umkhombisa sokuya phambili phana ungikhombise ngoba umbono umthanda wathola kathi ubone liyakhala uthi mina njengama umdayini omuntu omnyama yimnyama ngekobuso but manje ngithi ngisengithole ngizoyenza imi manje ngithi kathi lo muntu umnyama okufana nalami so angazi ukuthi singaba lenye indlela yokuthi imithi le abalawa mababotshwe
Madube kambe lenzani bomama ngakho konke lokhu
omama unye yifashion kulabo baba abakuthanda khonokho nje obumdaweni esitsha abafundisi bili umama ongacombiwe hhayi vele o-black beauty laba omnyama njengathi uyabe vele ngabafu uyabe ufuna bona babacomba kwesokusouza kuvala labo baba abakhombisa umama ocombayo embona ecombile esesiyahlangana la engacombanga uyabe bona umuntu o-different than umuntu ambona ekuqala wazwe emthanda so kuyahlupha kuluhlupho ngoba asifani omama bakhona vele asebephila ngokucomba but kumele bebekwazi ukuthi imiphumela angikhona kube right ngoba amajwabu ngizabethi kule first card le-second le-third so ma esegcobe owokuqala ijwabu lala laphuma elivikele ukuthi noma ungazitshiseli la kungabi le problem phinde ukutshaye lesibili selisiya kwelesithathu ungafica umuntu wangikhona sephuma and amafutha la amaningi angikhona ngani ngawenwele uyathola umuntu wangikhona sengani ule uphume okusangani zindevu or inwele ziyabe zigcwele ubuso bonke lobo ngoba usebenzisa amafutha amanye abe engayisiwo egcoba ngawo ubuso but singazibuyelela nje emafutheni esiwaziye kade sivele siwagcoba nambone nganasoze sibe le problem singomama
ye mdawini ke
obaba labo bakhona abagcobayo etu
obaba bakwenza khonokho
ye bakhona abanye abakwenza futhi abagcobayo ba
kuna senjani khonapho
hawu baba bagcoba sibili la ubona ukuthi ubaba lo uyagcoba but abaniningi labo babe msembaboni labagcobayo abakwazi ukuthi kuyagcotsha izandla bagcoba kuphela ubuso umbono ebusweni hhayi emuhleli etshelela kodwa izandla uyabuza ubona ukuthi hhayi lezinye ezimnyama lezi ugcoba ubusa esile ugcoba izandla
ndaweni nantu ngiyudaba ukuthi lani phela liyakuhlaba phela okwizinto lokho
eyi anginaso isiqiniseko salokho cause mina ngikaze ngibabone abagcobisayo amafutha lawa mina ngazi umama kakhulu and le nto le iyasiphoxa kakhulu thina abantu abangobaba ngoba abantu laba babegcobile uyabona ukuthi ekhaya ezimbabwe ilanga lishisa kanjani ucabanga ukuthi ngapha lapho engikhona ilanga lishisa ngcono anti basubuleke bayekhaya le mina ngifuna ukuthi umama lo akhayele umuzi manje umama lo uyabona ukuthi mina hey ngikhona ukuthi ngimele lezinto zakanjani azidinga ezokuthi agcobise lezana agcobise uyabona ukuthi umfazi wami sezohlekisa kusasa mina yimi esengisiba umuntu ongathi ngithethe umfazi owrong and vele most yabo abantu laba abayenza kanjalo akusiyi labo abantu abadinga ikhaya mina ngicabanga kanjalo kwami abasibo labantu abanjani abadinga ikhaya umuntu odinga ikhaya uyazihlalela lekhala yakhe njengami indoda ngihlalela lekhala ngithanda enyama ngithanda ebomvu nyana ubuhlaza but angiyenzi ukuthi ngiyelande umuntu engiyibona ukuthi uyisubulile because izonihlekisa omama baka amanzi esibhoranini uzofika namhlanje emhlophi sasa phambo sasa uyabona uma kusiyaphela inyanga amafutha lana azabe engasekhozi yabe sesikhayela ukuthi sinjani sakhe umuzi umama mayeselokhu ekuthatha imali yane senza ekuthenga amafutha lawa
sesifike emapetolweni Madube-ke nxa ukuthi umdaweni setholeke umama onjalo ebesembona semthethe sibule ukuthi nangu sokutshintsha phela umbala ayisiwo lowo kumele kwenziweni pho amale kumbe abikele abakibo kumele kwenziweni ngamafitshane Madube
kumele ahlale laye phansi amtshele amcebise ukuthi mama phela lezi zinto ngesizinto esisezizoqeda imali ekhaya njalo mina ngikubona ngangingakubonanga ukuthi ngangithanda khonokho osuyikho khona so abe kumele akhulume la esibili ngekabazi ngoba abanye bangkhona akabafuni ukutshelwa khona ukuthi baba bakhiphe bayekele ukucomba comba omunye abe vele ngumuntu yabe vele ufuna ukucomba but ungeke kwehlukanisa abantu ababili abathandanayo but i-communication sihlala la phansi sakhulume la yamtshele ukuthi hayi mama njengoba sesisekhala basesizokwakha imali yamafutha ayisozibonakali uyabuyela umama abe yisima yeso sona umuzi wakhiwe kube le njabulo ekhaya
ye phoselokugcina-ke mdaweni ye
hayi ngithi ma kuyukuthi kungaba kanjalo kungaba right but uyabona ukuthi into le iyabe seyisilimazile thina ezifameni and ukuthi umlandu uyokhuluma ngale nto efana nale kuba nzima yintombi yakho umfazi wakho umthetho wambeka lapha so iba nzima mina ngicela ukuthi abanjani abayekele le nto leyi ukuyenza
simalapha-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilobaba ubhekane mdaweni njalo lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilane
elamanyama bayawagcina masewawasenziwe mandla
okwamanje-ke sokuyisikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaigobe lamhlanje bafethu sipheshaya siseScotland e-Edinburgh sixoxa lomnumzana u-Onai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo we-Capital 263 wona osakazela ebulenjini abanye ngesikhiwa bathi ama-online podcast platform lapho abasakhulayo bafaka inhlelo zabo ebulenjini besakazela khona. Lamhlanje kuhlelo sithinta udaba oluhambelana ngokusakaza eZimbabwe. Sifuna ukuza ukuthi uhulumende lo omusha uyenza ukuthi kube lula na ukuba ngumsakazi eZimbabwe. Masambeni ku-Onai siyezwa okunengi. Onai ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani?
Ngiyabonga nami mina ngikhanya ngani ngiyazama.
Ukhanya ngani uyazama? Hayi siyathaba bhuti, we're happy with that. Right, Onai, masithuntu daba olisegudwini lamhlanje. Njengomuntu osele eminyaka eminenge esakaze eZimbabwe ebulenjini, njalo olohlelo lwakhe iCapital 263. Sizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lo omusha uthi useyenze ukuthi kube lula ukusakaza eZimbabwe. Ubona ngani lokho kuliqiniso na?
It's a little too early to tell ngoba kumele ubone ukuthi izinto zakhona ziyenzakala ngendlela abayikhuluma ngayo or not. Into eyenzakala eZimbabwe ukuthi uku-broadcasta kumbe uqala izinto zakho kumele ube nemali eyokuthi wena u-broadcast. So in as much as bangakhuluma ukuthi sokulula ukuthi uthole i-license yakhona, ama-regulation akhona, they are not yet at a place that is in touch le online broadcasting. And ukuthi umuntu angene ku-online broadcasting or maybe even webcasting or even radio kusanzima ngoba ama-regulations akhona are clear and where they are pegged, the prices are high.
Masixoxeni kancane mayelana lokutholakala kwama-license okusakaza eZimbabwe. Ngiyazi vele ukuthi wena ulo hlelo lapho elisakaza khona ebulenjini and but now you're trying to transition ukuba ngumunye ozabe siyakaza ku-radio. Ngesikhathi lapho uMgabe wayengumongameli bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athole i-license nxa engasekela ibandla elibusayo, ibandla le-ZANU-PF. Ubona ngani lokhu sekutshintshile na?
Ngibona ngani kunzima ngoba even ungahamba ku-website as you speak right now, www.daz.co.zw, ama-license, ukuthi umuntu abekwazi ukuthi i-license iyabilani, i-website yakhona iyacrash. So ukuthi i-access to information on izinto ezama-license zakhona vele zinzima, ukuthi uqale ukuthi uzaqala ngaphi vele ukuthola ama-license. And ama-license lawa atholakala ngabantu abalemali yokubhadala ama-license amaningi lawa. And abantu abalemali yokubhadala ama-license yangabantu abalama-sponsorship kumbe abalama-media houses. And in as much as umsakazo we-ZBC, i-broadcasting house yakhona ibitshela abantu ukuthi baza-digitalize, baza-open ama-airways ukuthi abantu abaningi ba-broadcaste baqala ama-radio licenses balama-promises amaningi, kusanzima ukuthi abantu bathole imali yakhona yokubhadala ama-license akhona.
Shoniwa, njengoba ukuthola i-license eyokusakaza eZimbabwe kubiza imali eningi, awunikeze abasakhulayo abasakaza besebenza usebenzisa inkundla zokuxhumana amazwi enkuthazo.
Into engingayi kuthaza abantu ukuthi bayenze ukuthi kumele kube lama collaborations kubantu laba aba online ukuthi babambane, sibambane vele ukuthi singabambana singasebenza sonke siyakwanisa ukuproducer one considered effort. So the one thing I would encourage is not ukuthi siyekele ukuthi bayekele ukukhuluma ku Twitter ku Facebook, but ukuthi ba collaborate ngoba uku collaborate uyakwanisa ukuphumisa ama different opportunities from doing that.
Hi onayi sikuzwile kahle, ngilethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Mnumzana ngiyabonga kakhulu bhuti, bekukuhle kuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga sibili I'm very grateful and thank you very much for having me.
Nga usanda ukwengena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana uOnai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo weCapital 263. Kwanelo kwalamhla masidibane ngevikezayo olivalisayo ngenjabulo. Sengilishiya ke ngisithi libe ngevikele ishukela. Igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabakhulu-ke Mike Hobe, njengamhlala yenza kwamanje siledulela ezokholo silontungamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele amahubo ichapter ka-119. Ngizabala ngisuka kuverse ka-1 siya ku-4. Babusisiwe abandlela zabo ziqotho, abahamba ngomlayo wenkosi. Babusisiwe abagcina imlayo yayo, abayidingayo ngenhliziyo yonke, abangenzi ukungalungi kodwa behamba endleleni zayo. Wena usilayile ukuba sigcine kakhulu imithetho yakho. Apo namhlanje mfuna ukuthi sikhangele ukuqakatheka kwelizwe likaNkulunkulu empilweni zabazalwane. Into yokuqala, kumele sinanzelele ukuthi ilizwi likaNkulunkulu yilo iphimbo likaNkulunkulu. Abantu abaningi bafisa ukuthi ngabe ngingezwa uNkulunkulu ekhuluma lami empilweni yami. Yikho sinanzelele ukuthi amabandla la amatsha la aqaliswa ngabantu abazithi ngamaprofeti, abanye asazi, abanye ngabeqiniso, abanye ngabamanga, kodwa siyananzelela ukuthi bagcwalelwa ngabantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi balanda ukuthi bekuzwa omunye umuntu ekhuluma phezu kwempilo yabo ukuthi unguzibani bani, impilo yakho kuzahamba so, kuzahamba so, uzavuka kube lalokhu lalokhuyana. Ikanti akudingakali konke lokhu ngenxa yokuthi into engakhuluma empilweni yabo baye beyiphethe ezandleni zabo. LiBhayibhile likaNkulunkulu yilo elimumethe ilizwi likaNkulunkulu eliprofitha ngempilo yomuntu ngelanga langelanga. Ungabali ilizwi likaNkulunkulu usuka kuGenesis uze uyefika kuRevelation, liyakhulumisana lawe ngezinto zempilo yakho, liyakhulumisana lawe ngekusasa yakho, liyakhulumisana lawe ngenamhla yakho, liyakhulumisana lawe ngabantu abakho, liyakhulumisana lawe ngamabhizinisi akho. Ilizwi likaNkulunkulu limumethe zonke lezo zinto. Okwesibili emfuna sikunanzelele ukuthi kumele sibe lazi ilizwi likaNkulunkulu. Singakhangela khonapha kumahubo 119 uyakhuluma lapho uDavida uthi insizwa ingayigcina kanjani indlela yakho ihlambulukile na, ithi yona ngokuqaphela okwelizwi lakho. Ngathi insizwa kumbe ijaha kumbe umama kumbe ubaba angagcina njani indlela zikaNkulunkulu, angaba mazi njani uNkulunkulu ngokufihla ilizwi lakhe enhliziyweni yakhe. Ulifihla njani? Ulifihla ngokuba lazi. Ngakho kuyadingakala ukuthi umuntu nxa evuka ekuseni engabingelela abanye abantu, engakhulumile abanye abantu, aqalise ngokuthi angene ezwini likaNkulunkulu. Uzifundise ukuthi namhla maybe ngizabala kuzaga chapter 1, ngibale kumahubo chapter 1, ngibale kuJohn chapter 1. Ube lazi ilizwi likaNkulunkulu, ulejayele, ube ulikhuluma lingene enhliziyweni yakho, ulifihle enhliziyweni yakho. Okwesithathu okuqakathekileyo yikuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Ngakho akuphutshisi kuphela ukuthi nje umuntu abe lazi ilizwi alibale njengenoveli kuphelele khonapho, kodwa kumele ukuthi nxa ulibala ulifihle enhliziyweni yakho, ulifihla njani enhlizweni yakho? Ngokuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi inkomo nxa isidlutshani iyadlutshana obuningi, kodwa ebusuku yikho lapho ekuqalisa khona ukube iqalisa ukudla phakathi esiswini laphana isisebenzwa utshani lobuyana ebikade ibudla ibujikela phakathi kwesisu kunjalo. Ibisiqalisa ukubugaya-ke ebusuku ikhipha-ke lokho ekufunayo ilahle engakufuniyo. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu linjalo. Kuyamele ukuthi lapho usulibalile uligcine enhlizweni yakho. Ukwanisa ukuthi uzidle ngalo, liqalisa ukukhulumisana lawe. Ilizwi likaNkulunkulu bazalwane livundile, liyatshona linjengolwandle, litshona njengolwandle, singeke saliqeda. Iveso obekade uyibala namuhla, nxa usuyibala kusasa kuyabe kungani uyayiqalisa. Ngakho kumele usifundise ukuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Kumele sizifundise ukuthi siligcine emngqondweni zethu. Siyakhumbula ukuthi uJesu wathi lapho eselingwa nguSathane, wayesinxa ehlangana laye engakhuluma lokhu, uJesu ethi kulotshiwe ukuthi umuntu kasozaphile ngesinkwa kuphela, kodwa uzaphila ngelizwi elivela ezulwini. USathane ethi uyamuthi, uJesu amtshele ethi kulotshiwe ukuthi khonza kuphela uNkulunkulu uThixo wakho. Ngakho kuyini? Kutsho ukuthi ilizwi wayeselaze kwanisa ukuthi khuluma. Akwanamhlanje ngiyakhuthaza abazalwane, kumbe uyagula, kumbe uhlangane leni inkinga, into engaqeda konke lokhu, khuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwenkinga yakho. Ilizwi lelo seligcine enhlizweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje siyathandaza baba, sithandazela abalaleli bonke ukuba moyo ingcwele uzabakhuthaza ukuba bagcine ilizwi lakho enhlizweni yakho. Belilangathelele ilizwi, belomele ilizwi lakho njengendlela abomela ngayo amanzi. Belifunde babelazi egama likaJesu. Amen.
Kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum namhla liphiwe inkezo yeKasilaka Premier Soccer League kulandela imidlalo yokugcina kumncintiswano walonyaka. Iqembu leli liqede imidlalo yalo lile miklomelo engamajumi ayisikhombisa lane, 74 points. Iqembu le-Dynamos liphose lagunyulwa emidlalweni ye-PSL, kwathi eleya Highlanders lagqiba umnyaka lo likusigaba sokuyisithupha kwingalani ye-Premier Soccer League. Amaqembu asegunyulwe lonyaka akuqela eLenitrod, iBulawayo City, iMutare City kanye leJapani Mine. Ingoma kaMlindo the vocalist ethi ngithanda wena wamuhle phela Ntombi. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ezigokela namhlanje. Unomzana Nelson Chamisa uthi kumele abaseleli bakhe balungiselele ukutshengisela emigwaqweni, kodwa ibandla leZanuphefu lithi lokhu yikuchitha isikhathi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu kwamanje. Kasidibaneni kusasa ekuseni ngo-6:30 a.m. Olivalisayo ngoKipstube.